uyasidanisa ukuthi izanu ilokhu ihlukuluza abalandeli bethu udaba lokuthi babahlukuluzelani bona beyibo abasebenza lezeki baqamba amanga bantshontsha ukhetho besithi khona bona banqobile yebo naye bathi banqobile thina njengebandla le-MDC Alliance sasesidinga ubufakazi obuyibo obuzacubungula ngolesi sikhathi so abantu bethu sebefela khonokho yini angithi lilungelo lethu njengabantwana basezimbabwe ukuthi nxa kulento ephambanisekileyo sile mvumo yokuya emthethweni ukuthi le nto iyelungiswa lokho ukuhlukuluza abantu kuyanceda ngoba amazwe wonke jikelele sebezibonele sasukutsho ubaba umuntu tshwankela esakhuluma ukuthi izane iyephula ulungelo loluntu sebekhombisile njalo siyazi ukuthi njengoba bekhona abantu athela izindaba bangaphandle sebezibonela ukuthi sasikhuluma iqiniso njengebandla le-MDC Alliance.
Abagcini bomthetho bathi abantu abalakho ukutshengisela ngolwesithathu lapho okuzahluzwa khona udaba lokhetho lukamongameli enkantolo bazabaphatha ngesandla esilukhuni. Kuyini elingakuxwayisa ngakho abasekeli benu?
Thina abalandeli bethu ngabalandeli abalandela imithetho. Uma sifuna ukutshengisela njengebandla le-MDC Alliance siyahamba emapholisini siyebazisa ukuthi sifuna ukutshengisela ngenangelinje sitshengisela lokho abethu abalandela soze sixhokozele ngoba kakulasizathu sokuthi sixhokozele thina sikwazi ukuthi udaba lethu solungena kumthethandaba ngolwesithathu esabe sesikumelele impumela yakhonokho impumela le ezaphuma esingakwazi ukuthi yabi minjani yiyo ezasikhombisa ukuthi kwenziwa njani so abalandeli bethu bonke bayakwazi ukuthi okukhona kathesi ukuthi sonke sikhuqe ngamadolo ngoba okwenyama sesikwenzile osekusele nje ukuthi sithole impumela asilasikhathi sokuxhokozela thina ngoba udaba lethu lusemthethandaba.